Soko isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngovulo mhlaka 28 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zezano PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120.
Uzulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalitshumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokheli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 phezu kodlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe eGwegwe ngomkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Jamisa izolo, lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi Zikliwi zezano PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke, njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abezano PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto, amatshe kanye lamabhemba, balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethule imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantine Chiwenga etshele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba le-The Standard, uJamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli bezanu PF, kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokhe landula indaba yeground la yumnangagwa owayesithi abantu besindebeleni ngamawu la uyayilandula indaba yeground uthi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo 2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozisi Ncube lokhu siyazi mhlophe abathe bephakathi kweWhite City begcine istadium kuyabuya ubabutswangirayi bahlaselwa amalunga eZanu PF kwafa amalunga eMDC ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo eHighfields lezi indawo eHarare abantu bahlaselwe imhlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa langale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba weZanu.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi kugcine sekulahleka imphefumulo ngendaba zokudonselana ezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonokho. Kodwa ke okuqakathekileyo Nkomo yokuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi. Ikakhulu funi njalo kanti sikhuluma nje sinje kulungiselelwana lama by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi. Kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo. Kodwa ke osokukhona soyikwe imvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi mele sinike amapolisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani. Asikeni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla lenu uthini ngalokho.
Yeah, anti uChiwenga layo yabe ekhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni leli bandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kweyisa konke lokhwana bayabe kwenza la endlela yokukhulisa omunye lomunye udosele ingubo kwelakhe icele. Kodwa ke ukukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani kanti ngano iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphube engaphumelelanga bona bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into. Ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufananayo lakhona okwabochamisa okukhulunywa ngoChiwenga. Amboni ukuthi kuyikuguguzela udlame lokhu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF. Umeli womanyano wamazwe ase-Europe o-European Union eZimbabwe, umnumzana Tim O'Connor ulusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ya into edanisayo kakhulu ukuthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe. Kuyadingakala sibili ukuthi ube le-investigation izethu kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho behle banokuma by-elections. So izekho lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani. Xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu PF abenze lolu dlakela kanti abezanu PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu PF?
Yikho nje kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo xa kungana kube le mpumelo ekhanyayo kudingisise sibili even at SADC level or AU level ubana uhambe njani.
Iphephandaba le-The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu-PF ubaba uChiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko kutshotshozela udlakela yini esesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amazanjalo sibila jojozela udlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele udlakela. So yinto sibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, yinto engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo, yingcwethi kwezombusaswe. UZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Iloba enkundleni yeTwitter likhomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu 101 kusiya kwengu 110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku 111 kusiya kwengu 120 years bangu 130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezulu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abe Guinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje isizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu 118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathele ikomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Siqoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu babunkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayayingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni leyo yabo 100 kuyakusuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okusho ukuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu lokuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangene labo akabuzisise la ngokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bafikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangana bezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ukungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba olufana lalolu, into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kulezinto ezifana nabomabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube nezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalists avela kwamanye ama inkampani ezidlukeneyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenzela ukuthi basakaze into abangayitsho bayikhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imniningwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona mhlambe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanika izipho ngoba la abantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lomthunzi omuhle elizweni lakithi lasezimbabwe. Kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngijolo yedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono lengathi ohulumende noma abogatsha lwezeg abayenze into eqondileyo, abakhiphe imininingwane yokuthi bangaphi kuliphi idolobha noma bahlala kuma care home noma bahlala ema reserve kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chigumba. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe iconcert yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. iNews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwegwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. I-Chronicle ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni seni ye COVID-19. Okuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi, okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase-Plumtree kusuhowo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi eJohannesburg emzini wase-Diepsloot. Ukanya ncube bakithi, yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu isikhulumeni zebandla elibusayo izano PF. Kunzima yazi endani ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo, uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endani ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda, kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthini ngakho lokho, nje kube clear, nje kube into ezwakalayo. Uyasha indiya ayivikele into ayivikelayo. So ke kodwa ke hayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini, especially ke lamadoda athi wona kumba joina kumba phenduka kwizanu PF noma singabiza sithini, othuma nabogawule and so forth.
Salibonani, salibonani muli yeZimbabwe. Linjani ngezindawo lapho elingabe likhona? Hayi, lapha esihlobela sibona ilanga kuphela. Ilanga selishisile uNovember wonke, langa lithonte izulu, izilimo kwakusamanga kuhle emasimini. Hayi, lapha esihlobela sokunzima kakhulu. Mina ngingumpofu, thanda kulibingelela lonke mayelobona. ngisithi phambili phambili ngojaha 2023 ujaha kangene nyabonga
Salbona salbona mazimbabwe amahle njani lonke siyabonga kuba inkosi sigcinile kwaze kwafika lesisikhathi sithi ngabe siya register sonke bantu bezimbabwe abasemazweni si register sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele ende sikhathele sithi halala halala umvoka mqabuko halala swanilizwe bibambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi ungasilungisele ilizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe lezimbabwe ezihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungise ilizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizaze siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathi sinansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesisinde ngapha manje sokubana yokubana sifaka uFather Zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizali vusile izwe leli ngifakela uyihlo uFather Zimbabwe liphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibangilizwe siyakuvotela kuphela
Salubonani, salubonani. Basakazi beStudio 7. Ngizama ukuqondisa lotho ngumsanga, umsango lo ezano lo. Ukuthi nxa isithi yena bathethe inyathelo ngesidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayegebhi emgodini. Ngicabanga ukuthi mina ube nephutha emlonyeni. Ngoba abantwana nxa besiyadinga ezenjiwayo le, yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadinga izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa. So ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula science akula ukuthi kubunganani kumbonjani akula control kuphoka ugijwa nje all over avela kokhanya ukuthi kwenzakalana abantwana balimazana ebusuku lemini khona ngale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngayo khuluma ngento angayaziyo lo baba lo nyabonga basakaza bahle mina ngumoyo selwagwe
Ninjani, ninjani, ninjani wasasazi bonke mina igama lami ngo 8 soon ngiwayo ngokukhuluma ngisegoli ngithi nami ngithanda ukuthi phose lami igama bangilandela i-history singasolu chamisa umsolo kodwa izenzo zikachamisa sikazibone kangakho umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbekeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezibhabha ngokubona kwami mina ngedwa nje unxusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu basezibhabha sibambanani into eyisidingayo siyibone umana ngane ngoye uchanisa abantu bakithi yasimlandeleni uchanisa ngokuthula langahlonipho langokubambana
Linjani, linjani, ku Studio 7. Ngiwuthembi, ngikhuluma ngiwo lawa. Umbuso wekhaya eZimbabwe usehlulekile, usehlulekile kakhulu. Yiwo wenza ukuze kube ngani kule division ukuthi indebele shona. Ngoba basithungamelayo beyibo laba besishone. Shua, shua. Udube siphakathi kwalo, udube siphakathi kwalo, lathi siyehluleka, usuze ungasakwazi ukuthi uthi. Ngabe nje abantwana beZimbabwe sonke siyama, sizame ukutshintsha, akunani ukuthi sifake bani, kodwa okuqakathekileyo ukuthi sintshintshe, sibone ukuthi kuzahamba njani. Hayi ngoba shuwa, sithwele nzima, sithwele nzima, siyakhala, siyakhala shuwa. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kweleChadi labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lweMelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. EleMelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine inkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations kuyethusa kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha ukuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyani zasetshenziswa eJapan okwafa abantu ubuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagogekileyo kuze kuzofika kuyonale iminyaka esilokhu esiphila kuyo oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali leziyana yizikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwaso.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalithumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. UZulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalithumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.